athi nakapha siphelelwe asazi vele ukuthi ungase sipoti iHarare yonke, ama-police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga. Kuthiwa uvele ekhaya nge-Thursday ngolwesine wafika endlini ngabo-8 p m wachiwa endlini. Ungolwesihlanu kubo-5:30 khanya usendile abanye abangani bakhe ama-happy new year messages kubo-5:30 but wahle wahamba offline around 8 a.m. lakhathesi asiyezwa ukuthi unga njalo wenzakaleni.
Amapolisa nxa selike lakhulumisana lawo athini?
Sike sazama sibili ukwazisa amapolisa kodwa athi wona azenelisa ukusincedisa ngemva kweviki. Athi umuntu omdala nxa engatholakali bona baqalisa ukumdinga after 7 days. So asazi sisazama sibili ukuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa uPhonya athi kumbe kusasa ngoba sibhode kumbe ama-police station asazi ukuthi amangaki lakhathesi abanye balokhu bebhode eHarare kodwa bathi bona after 7 days.
Ngokumazi kwakho ungasichasisela ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle uCoster Nkomo?
Njengomuntu osebenza lo Coster enewsmobile.com ngimazi engumuntu okhutheleyo emsebenzini wakhe, uyawazi umsebenzi wakhe, ngiyesazi ukwenza umsebenzi wakhe. Njalo ngumuntu yena esingathi ngesikhiwa ule order, asikho umuntu esingathi engenzi into enje, so ephongu yenza ungelasizathu. Asazi phongu ukhulekele ukuthi umbe lapha khona usigcineke kuhle.
Abangaba belolwazi bakhona yini abangaxhumana labo mhlawumbe ngenombolo bakhulumisane labo?
Abangabe bembonile bengathinta u-evangelist Maugara ongupastor wakhe eZayoja kunombolo ezithi 0772-747-955 kumbe uDanford Ngatsuri ongumngani wakhe ku 0712-738-904 uSamuel Takawira lo wasebenza naye njalo ongumngani wakhe ku 0717-516-562 uMrs. Swanda ongumamncane wakhe ku 0772-697-846 kumbe ukuthinta mina ku 0277-945-142.